Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe primary and secondary education, uMnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections, as well as the threat posed by Cyclone Chaleng, government has seen it fit to deviate from the previously announced 2021 calendar. Please be advised that the ZIMSEC 2020 O and A level examinations
that ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye corona asisena ukuvula izikolo njengoba ubechile ukuthi kuzovulwa ngomvulo ozayo. Abantu abazovula uthanda ukwazisa kuzobhala iform 4 le form 6 mhlaka 5 izibandlela baze beqeda mhlaka 5 ihlolanja 2021. Izikolo ezinye zizolazisa ngokuya kwesikhathi.
UMnumzana Themba Kuyemoyo, umgcini sihlalo weLupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Thina njenge ATUS sithi uhulumende kame ukuvula izikolo azalungisise konke okuqondane lokuvikela abantwana lababalisi ku-COVID. Okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivulwe kanikeze ababalisi i-US $520 ababevele beyihola ngo-2018. Okuningi lokhu kulizaba, kungeke kusincede ngalutho.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo, uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Mina kimi izindaba ezimnandi lezo ukudluliselwa phambili kwezikolo kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo. Okunye njalo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Tala Club. Kodwa imboni ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba balisi bebe bephephile ku-COVID-19.
UMnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu. Abantwana babuyele ama-boarding schools ababhalayo u-form 4 no-form 6. Thina isifiso sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngama-days lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke abaphathi ezikolo bathi abantwana kumele bebuye ezikolo zivula behlale bemelele amaphephana la amabili ukuthi bewabhale beze bebuyele nxa sebeqedile. Isibona ngani kuyaba ku-too costly kakhulu. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni, ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyele ama-COVID-19 results atshengiswa negative every time bezobhala. Sibelingazathi
kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Lumbiko oqhubekela phambili ukhuthaza abaphathi izikolo ukuba baqhubeke besenza amalungiselelo okuvulwa kwezikolo kanye lendlela zokufundwa ebezisetshenziswa izikolo zivulwa ngompandula lonyaka kungakayiwa kukhefu lekhisimusi. Ababhala imihloliso ka-form 4 lo-form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhlaka 5 Zibandlela begqiba mhlaka 5 Nhlolanja. Amalanga okuvula kwabanye abafundi azakwaziswa nguhulumende ngokuya kwesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.